Kuluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bephatheka kilo, kodwa nxa soluqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile. Khona kwanda abantu bazafaka amakhanda ndawonye, abantu babizwe sonke sithi cwi sithanyela, sithi cwi sidobha izibi. Kuba yisifundo kithi kakhulu ebantwaneni bethu. Ndethemba nxa siya khona sihambela abantwana bona abancane bezikole abo baye bayingxenye kwenzela ukuthi ekukhuleni kwabo bananzelele ukuthi uhlanzeka kuyinto eqakathekileyo esenza sihlonipheke njengedolobho.
Kuyini ongakukhuthaza izakhamizi ngenhlelo ezinje ezimayelana ngokuhlanzeka kwedolobho?
Eqinisweni siyabona ukuthi izibi endawo eziningi ziyalahlwa. Ungangena emalokishini lapho esithi ngama-open spaces uyathola abantu belahlile izibi. Ungene phakathi edorobheni esithi ne-central business districts uyathola izibi zilahliwe. Kodwa kuliqiniswa ukuthi izibi lezo azizibuyeli. Izibi lezo zilahlwa yithi thina izakhamizi zakoBulawayo. Kuyikho-ke sokubuya lolu hlelo lokubana uhlelo luzabe ukusifundisa ukuthi izibi zingalahlwa nje mahlayana. Ungangena kathesi khonapha edorobheni njengoba sisitsho kulobuthapho obukhulu esibunanzelelayo. Ungahamba ngale kubo 5th Avenue uyenanzela abantu ukuthi kuthengiswa njani laphana, uyobona idoda esuka laphana iyesabeka. Nxa kathesi ungangena sebetshayise bona abana abantu kukhale istartus ensana u-5th Avenue, uyathola umgwaqo wonke ugcwele izibi. Kusitsho abantu abanxa betshayisa, baphonga ukutshayisa betshiya izibi khonaphana, betshiya amatshe khonaphana, kuyinto engalunganga. Sukela futhi singene nje ezitaradeni, athola kukhona abantu abaleleyo ezitaradeni. Abantu laba bavele kweziindawo, abangahlali koBulawayo abavele kweziindawo. Abanye athola bevela kwale emashonaland, abanye bevela kwanale emaswingo, abanye bevela emidlands, bebuya khonapha bezothengisa izinto abazithengisayo. Ngenxa yokuthi izinto zabo athi bezithengisa zisaphelanga, abasabuyeli emzini yabo, abasagada amabhasi buyala abavela khona. Sebelale ezitaradeni, kuzathengisa insuku ezimbili ezintathu kuze kuphele konke lokhu. Eqhubeka khonapha leyo engcolisa idorobho lakoBulawayo. So thina sithi asifakeni amakhanda ndawonye njengezakhamisi, sifundisane, sikhuzane, kungabi lo muntu olahla izibi. Bese sithi umasipala lamapholisa abancedise kakhulu ikakhulu e-central business district ukuthi abantu laba balale esitaradeni babangavunyelwa, bangalala esitaradeni. Kuyibo abafaka ingcekeza enkulu laphana edrobheni, babuye lapho futhi lanxa sebefuna ukuthi sebephathekile befuna ukubana bayazinceda, bayangena emkotweni khonapho, le ngiceleni kwemgwaqo khonapho bezinceda. Kwami khonakhona kuyingozi empilweni zabanye nxa abanye idorobho kuyalingcolisa. Soke sithi njengezakhamizi siyacela ukuthi singalahli izibi egangeni, izibi zingene emabhibhini ukwenzela ukuthi zibe zathathwa khonaphana. Singambona lo okwenzayo, asifundeni ukukhuzana. Singameli kuphela ukuthi umasipala uzakhuza, umasipala wakhona yithi, asikhuzaneni. Idorobho elihlanzekileyo liyahlonipheka, njalo kuyenzala ukubana lidonse labe singama-investors babuye bezovula amabhizimusi khona. Akulaa muntu ongavula ibhizimusi edorobheni elingcolileyo. So ke izakhamizi ithi singazincedisa ngokuthi singalahli izibi egangeni.